lokho kusayenzwa esingathi compilation yokuthi kona kuhambe njani, ngoba nabanomnethweyo, ngobani abangene kulezi zikhundla, ngobani abangene kulezi zikhundla. Kuzadinga ukuhamba kwesikhathi, kuzaphuma uluhlu lwabantu abanomnethweyo.
Uhlelo lolu luqhubeke njengalokho ebelikukhangelele yini? Akuzange kube lengxabano kumbe lengxaki ekukhethweni kwabazancintisa?
Hayi, ingxaki yazange sibe khona. Imota yabakhethisayo bebephuzile ukuyafika kwamanye ama-centers, kodwa abantu endithina ngikhulumisana labo kwizindawo ngezindawo bathi bafikile kuzona lezi ndawo, abantu laba abanomnethweyo bazavetwa bekhonfemwe yiphathi ukuthi hayi balelungelo lokuthi bangamela ibandla lethu le-CCC. Uma sebekhonfemiwe ke ngemva kwalokho bazahamba futhi bekhetha kuhle ke, sebekhethwa nge-citizens, okuthiwa yi-citizens forum. Kuzabizwa njalo ama-citizens abakurejista e-CCC, bebesebesenza ukuthiwa yi-consensus, besebethiwa hayi kulaba abantu abanomnethweyo ngubani elimbonayo engabe fanele ukuthi emele ibandla. Then kuzakhanya ukuthi hayi nxa abantu abaningi bengani bafuna lo, abanye befuna lo, kube sokhanya ukuthi hayi ngubani ofunwa ngabantu abaningi, nguye ke ozathathwa libandla ukuthi emele esimele ku-CCC.
Lisuka lapha kuyini okulandelayo ngalolu khetho?
Emva kwalokhu ke nxa sekuphumile oyi-1 inguye ke kuzaba le mhlangano emkhulu ezabe ihanjwa isenziwa ngamawadi ngamawadi, besethulwa ukuthi laba yibo sesibakhangelela ukuthi basimele babe ngamakhandidethi kukhetho oluzayo, kususela kumongameli kuzikefe kukhansila. Bazabe behanjwa besethulwa ngamawadi ngamawadi, ama-constituents ngama-constituents, kumbe kube le-provincial rallies, kube lama-national rallies.